unkosikazi Fatai Mayere isikhulumeli sebandla le-CCC utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lowa bethwalise nzima libandla elibusayo.
You know what Gumtree was budgeting for this day is that Zimbabwe would be one party state. They tried to get the main opposition to end all the shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapholisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangena ekhethweni bekhithikele njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMasingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa nguMnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungise udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Ndlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusele abantu zibe yizo ezinqobayo.
UMnumzana Ebert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into eyi-one as a politician ukuthi kule United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye-United Nations, why izenyeka uMnangagwa etathela umthetho ezandleni like this? Ikhothi zaseZimbabwe iZANU-PF, police iZANU-PF, military iZANU-PF, onke nama-ground aseZimbabwe, zonke indawo ngezeZANU-PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa neZANU-PF.
UMnumzana Mnashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-Media Center.
Lokhu sesikujayele nxa sesiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezinye ithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bejaha salitshele ukuthi bafuna ukusiqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezama ukuthi bedinge usekelo kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla le-ZANU-PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Big Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.